soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela uStudio 7 ngesonto mhla ka 28 kuZibandlela 2024 ngoGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uzadingakala ukuthi sihlangane naye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi.
Amalunga ebandla le-CCC akudala lephalamende athi kasinophika isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Jamisa futhi ibandla leli ngolwesine.
Asikabi lama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiyangathi.
Umnumzana Sengezojabanga laye othi bazezwa lutho ngabafuna ukulandela uJamisa. Salethulela ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-CCC akudale lephalamende athi kasikafiki isikhathi sokulandela umnumzana Nelson Jamisa otshiye ibandla leli ngolwesine. Abaningi esikhulume labo namhla bathe bamelele okuzaphuma emhlanganweni abazoqhuba edale lephalamende ozabe ugokhelwa ngumnumzana Clifford Hlatshwayo ophethe isikhundla sika-Chief Whip ku-CCC. UHlatshwayo uthi bazathatha isinqumo ezakwethulelwa uZulu bengaza umhlangano wabo kusukana ezilandelayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Decent Collins Bajila omele isigaba emakhandeni Luveve edale lephalamende.
Kuzadingakala ukuthi sihlangane laye njengomongameli wethu sizwe ukuthi nxa kusukwa lapha kuyiwa ngathi ngoba kuyingozi ukuthi sithi thina kasihambi lapho ayakhona singazwanga ukuthi uya ngaphi kumbe lokuthi sithi thina siyakhonale lapho kuyiwa ngathi. So kade sesisakulindele ukuthi sibe nendlela yokuhlangana laye sisakuhlela khonalokho ukuthi sizakuhlangana laye sekutheni. Ngemva kwalokho sizenelise ukuthatha izinqumo munye ngamunye.
Ye selikhulumela yini ngohambo kwakhe?
Sisacele ubukhokheli bethu njengamalunga ephalamende ukuthi kuhlele umhlangano naye.
Bangakwenza nini khonokho?
Asinasiqiniseko sikhangele ukuthi thina siyavuka siyabuyela ephalamende ngeziki ezayo. Nxa bengakwenza khona lokho ngesikhathi sendeso sesibuyele kungabe kulungile, kodwa hayi okumgceke ukuthi ngeziki ezayo siyabuyela ephalamende.
Sizwile ke uNalbu Mahere Fatsayi Mahere sithi ubona ngani yena sesisuka ephalamende njalo uzaloba incwadi esithi sesisuka ephalamende. Wena ukubona njani okungenziwa nguMahere? Wena ungeke wakwenza yini?
Nxa ulilunga lebandla i-political party isinqumo esingako ngikubone kulungile ukuthi usithathe ume wedwa. Kuyabe kumele ukuthi lisithathe selingamalunga edale lephalamende lilonke kumbe lisithathe liyinhlanganiso kumbe lisithathe ngemva kokuzwa ukuthi abahlali bama-constituency bathini. Kodwa u-Honorable Mahere ngibona ngani naye kulilungelo lakhe ukuthi asithathe isinqumo esinjalo. Mhlawumbe yena ubeseke waxoxisana lo mongameli, mhlawumbe ubeseke waxoxisana labahlali base-Mount Pleasant bakubona kuyinto e-right yena leyo. Nami ngilesiqiniseko sokuthi isinqumo esinjalo kungenzeka ukuthi ngisithathe, but kusadingakala ukuthi siqale sibe le ngxoxo lo mongameli sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi. Kusadingakala ukuthi njalo futhi siye kubahlali bendawo sizwe ukuthi kuyiwa ngaphi, kodwa hayi ngilesiqiniseko sokuthi umongameli sizakwenelisa ukuxoxisana lakhe.
Kodwa lapho abamele khona ngapho bathini? Ngakhuluma labo ngodaba lolu lukaJamisa.
Angikezwa abakhuluma ngqo ngathi njengamalunga edale lephalamende, kodwa indaba yokuthi izinto bezingasamanga kade phakathi kwebandla le-CCC abaningi ku-constituency bakutsho lokho. Kodwa angikezwa umbono oyiwo ongathi uyaphuma ucace ukuthi bathi kungabe kulungile yini ukuthi ngenxa yalokho kade kungasalunganga enhlanganisweni inhlanganiso siyihlamukele. So yingxoxo esiza kuba phakathi kwazo. Ngilethi themba ukuthi ubukhokhelo obukhona apha eduze labo buzasinxusa emihlanganweni yokuthi sibonisane sizwe ukuthi kusukwa lapha kuyiwa ngapi ngoba okuqakathekileyo kakhulu yikuthi abantu abayibo abasikhethayo bengaboni angathi siyabadelela.
Yes, sizwile abanye besithi linabanye lingeke lasuka edale leParliament ngoba selithengelwe izimota, seliphiwele ezinye izinto eziningi-ningi. Kambe ngabe kunjalo?
Isizathu sokuthi umuntu aphume ngoba ngaphuma eParliament ngeke seyame ezimoteni. Njalo asikoqiniso ukuthi sithengelwe izimota, silazo izimota. Mina nginjenge khona apha ngikhuluma ngihamba ngenyawo, ngisemakhande owakadesi. So leso ngeke sisaba yisizathu esinjalo. Izizathu zonke ezingabe zikhona zeyeme ekumeleleni abantu. Uma abantu bekubona kufanele ukuthi hayi abasadingi kumelelwa, nakho siza kubona sikukhangele ngayo into yendlela.
Umnumzana Distant Collins Bajila ngomele isigaba semakhandeni luveve edale leParliamente bexoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Sengezo Jabu ngokuzithi ukunobhala jikelele we-CCC.
Asikabi lama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiyangathi. Bayakwazi njalo ukuthi ama MPs nxa befuna ukuthiya kumele bayenze izincwadi zokukhalala zokuthiya, asikazitholi lezo zincwadi. Lizakhumbula njalo sikhuluma ngama MPs abakwaziyo ukuthi nxa kwabengena befuna ukuba ngamalunga ePhalamende kwakulezincwadi abazilobayo befisa ukuthi bafuna ukumela lesi siqinti, kusiba le-vetting, kusiba le-security check, yonke izinto leziyana. So yizinto esikwaziyo ukuthi izinto abazaziyo. Okakathesi asikabe lo MP olandela umoya ovunguzayo kumbe isavunguzane esivunguzayo esingakwazakaliyo ukuthi sizatshaya lapha siyephelela lapha.
Sizwe omele iMount Pleasant edale leParliament uFakai Mahere uyajiya ungathi ngakhona
uMahere. Siyamhlonipha kakhulu njengelunga leParliamente, njalo sibe simhloniphe futhi kakhulu njengokuthi uligqwetha. Simhloniphe kakhulu njengokuthi umele ikakhulu abantu abangabomama, ube yisimboli eParliamente ukuthi a-advance ama-interest abomama lalaba abanye ama-communities abe-disadvantaged. Kodwa nxa esethethelelo leso sinqumo walandela umoya ngemva kokumhlonipha kwethu, kutsho ukuthi lokumhlonipha kwethu kuzabe sokuyize ngoba silethemba lokuthi nguye umuntu esimbona engani ngumqole omela iqiniso. Kodwa nxa esezalandela umoya oyisavunguzane, achuze ukulandela isavunguzane, ayekele ukulandela i-idea lama-principles lama-values ayikho athi yena ukumele, kutsho ukuthi siyabe kuyabe sokuyize ukuthi simhloniphe, simhloniphela into angayimeliyo. This is when akumele asitshengise khona ubungcitshi bakhe ukuthi ungumama opheleleyo njalo ulelungelo lokumela iqiniso.
Yes, siyabona la kumakhansila, la makhansila kulamanye athi afuna ukuthiya ubusuzweni ngakhona.
Bengabe befuna ukuthiya ngomlomo ngoba babe kuyafanana lokuthi nxa ubona isiziba sikhona awungeni kiso leso siziba, kodwa uqala uxhoxhoze uzwe ukuthi kutshona ungakanani, kumbe ufake unyawo lwakho uze ukuthi kutshona ungakanani, because kwesi sikhathi ungafaka unyawo you risk ukuthi kuzabe le ngwenya ezabe eza kubamba kumbe kuyatshona kakhulu. So ngama-councillors ngabantu laba abaxhoxhozayo, and njalo lokuthi isiziba lesi sitshona ungakanani bavunyelwe ukuxhoxhoza. Akwalelwanga lo right yabo, kumbe isicelo sami nesokubaxolisa ukuthi i-CCC yilo ibandla elikhona, sizalenza i-CCC liqine libe lama-structures liqine, liyayazi i-ideology ye-CCC, liyawazi ama-values e-CCC. Nanka ama-criminals, nanzi izigcilamkhuba ade sezithethe i-CCC, lalamhlanje zithethe i-CCC zabaleka lo-president, sezibaleka lo-president, sehambile president ngiyama criminals lawa ade emsekele ngaphandle emsekele emgombolozele kodwa inhlanganiso ikhona akutsho ukuthi idoni lingaphuma inkamba iyavalwa iTCC will remain and fight ZANU PF let's remain in these political spaces lesikhona as a council as a parliament as a senate sifighta ezanu PF silungiselela iCongress silungiselela ukhetho oluza kuya ngo 2028
Lo ngumnumzana Senke Zojabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umnumzana Nesenjamisa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuna ukumbulala. Ulobe umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter leFacebook. Kodwa esikhulumeni sebandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mtswanga uthi uJamisa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko. Siyangangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Melika lithi linethemba lokuthi ele Israel leHamas bazolobelana isivumelwano senyanga ezimbili esokuthi kumiswe impi kancane kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfumfu nyakenye. Umkhuhlane wenkukhu we-avion flu usuhlasele inkukhu ezinenye esabelweni seSan Francisco khonapha kwele Melika. Lapho osokubulewe ezedlula ingxenye yenkulungwane 550,000 ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Ele Ukraine libika ukuba kulabo kukampani edlelana lebutho ethengisa izikhali eqambulela izikhali lokunye okuyisilinganiso sokuyizigidi ezingama-40 zamadola emelika 40 million United States dollars. Sikazizwe ezamasiko. Namhlanje kwezamasiko silomnumzana Bonman Khumalo. Ukhumalo ke umele wakhethwa umdeni wakukhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Sawamukela kuhlelo kwakhumalo.
Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga kakhulu.
Yizwa kuthiwa ke kule ndlela eziqhubayo kulezi nsuku awusithethi kenzani?
Ye Themo, ngiyabonga ithuba ongipha lona. Iviki eliphelileyo besibeka elinye iqhawe lethu omunye ubaba ade libutho unqoba izitha ndima. Indoda ebisebenza ngokuzikhandla kakhulu ebuthweni njalo indoda ethobekileyo indoda eyakhayo entweni zonke ebizenza yikho ubekiwe lupane ngesaturday yedluleyo hayi sidabuke kakhulu ngokulahlekelwa ngumfowethu uNdimande izolo Mthembu besise esandlwane enquthu kwaZulu lapha bekhumbula ibutho likaZulu elanqoba amangisi besikhona ke njwana lathi legadadi nje sifunda izinto eziningi into esiyithande lapho yikuthi amangisi abakhona bese bekutshengisa nje ukuthi kwakusenzakala njani aqhamuka amabutho kaZulu echaya uphondo badubula amaBritish bekukuhle kakhulu msakazi hayi kuyizolo kodwa msakazi into eseduze kakhulu phambi kwethu sicelwe ngamaphoyisa lapha eHillbrow nesihlala lapha eGoli ukuthi kulokungcola okukhulu eGoli basebethi lathi njengomphakathi waseZimbabwe kufanele ukuthi sibonise ukuthi lathi siyazihlupha ngokuhlanzeka kwendawo esihlala kuzo yikho mhla ka 17 February ngokukhulumisana namaphoyisa nokansel walapha eJoburg sobe siklina iHillbrow lo mlayezo siyafuna siwuqinise kakhulu emhlonishwa ngoba ukuhlanzeka yinto esiyazi thina vele ekukhuleni kwethu uBulawayo uyayithatha number 1 e-Africa yonke ngokuhlanzeka yikho ke sabe sikini Hillbrow mhla ka 17 February bayaqala ukukuzwa abantu kodwa siphezulu kwamalungiselelo akhona kuza kwenzeka kanti early April baba induna uDakamela iya isibizile futhi khona le kodakamela enkaya ukuthi siye kwenza umcimbi ofana nalowa sawenza kulwanu esezenyakenye yikho ke induna futhi ufuyane eKhezi laye uzobe le mcimbi la futhi uyasibiza so yilezi inhlelo sizohambela izinduna sizoklina ijobheki aziningi nje izinto mhlonishwe engingaziphinda angibone kakhulu
siyakuzwa kakhulu siwili baba Khumalo sungavala ngamafutshane
khona Yebo bantu bakithi, lokho sigqugquzela abantu bakithi ukuthi uma sibabiza abaphakame. Akalunganga ubaba othi nxa kusofuba lo donga oluthile oluphazamisa esigabeni umgwaqo. Yena angabi khona ukulungisa. Yikho ke sakhe isizwe manje siyakhuthaza mpela ikakhulu obaba ukuthi asiphakameni sakhe isizwe sethu. Omama labo abangasonga izandla, Thebo yabonga kakhulu zonke lezi nhlelo, siyabanxusa abantu bakithi ukuthi abaphakame baziphakamele. Ngiyabonga mthembi thuko ngiphelele.
Yes, awangakhulu ke lo ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sakhethwa umndeni wakoKhumalo uba yinkosi yamaNdebele. Sikhuluma ke lapha ngobulelani loBhengula. Siyawakhulu ngathi lokusasa
baba. Ngiyabonga
namasingo
wethu. Ngoba sikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namuhla sixoxa ngemfundo yabakhubazekileyo lo asungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo eye Signs of Hope Trust unkosazana Samantha Sibanda.
Njengenhlanganiso sibona ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikolo lokhu kusahlupha. Lapho yakhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 abantwana oyi-1 ule disability ongayiyo esikole ku-primary. If that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama disabilities. So from ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe from ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu. So kufake kuningi okufuna kwenziwa ukuze abantwana abakhubazekileke kwanhle esikole. So kule msebenzi omningi.
Kuzikhathi eziningi sibona abantu abakhubazekileyo bebandlululwa kumbe kusiba lamazwi enzondo. Lokhu kuphazamisa njani ukuqhubekela phambili ngemfundo okwabakhubazekileyo?
Sibona ukuthi amazwi lawa ayenza ukuthi abantu abakhubazekileyo bekhona besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu. Even nxa singathi ku-offline kumbe online kuyafanana kuma-inthanethi lapho, bacina bengasakhulumi, bacina bengasayenzi lutho. Abanye baba nama-depression, abanye baba nama-mental health challenges. So kusuka kube kuningi kakhulu. Ngaserefocusly sibona imbiko leyo elamazwi angakho right. Sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona ku-society. So i-exclusion la iyasikhosta. Singabona ukuthi we lose a lot of money. Siyakhangela i-ILO eyakikhulumayo, i-International Labour Organization, ukuthi we lose about 7% of the GDP ngenxa ye-exclusion. Singaba yi-society e-inclusive ekhangela ukuthi wonke umuntu unama-equal opportunities, wonke umuntu uyafanana. Siyabona ukuthi even njengamazwe siyakwazi ukuthuthuka, but at this rate sibona ukuthi i-engend isaseningi kakhulu for abantu abanama-disabilities. So i-meaningful participation yenangwayo isuka ibe yi-challenge.
Sibone kuphuma ama-results awe-O-level awomnyaka owedluleyo efika wona ku-30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele kungawelizwe lonke. Nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni?
Abantu abakhubazekileyo i-transition yabo ukuthi bevele ku-primary bendiwe ku-secondary kunzima. So most of abantu abanama-disabilities ba-drop out beqeda ngo-grade 7, abanye abasadluleki phambili. So beqalisekile nama-vocational training. It's very likely ukuthi bona ngabo vele ababalwa khonapha. Inani labo lisuka liye phansi abantu abathathele i-secondary education.
Kuyini elibona ngathi kufanele kuthuthukiswe ukuze labo izinga labo lengezeleleke elalabo abaphumelela.
Kambe ngibonga izinto eziningi ezenzakalayo, like for example, so izinsethisi introduce ama-video assessments especially for other deaf and hard of hearing. Sekule curriculum ye-sign language. Lokhu ngezinye izinto ezihamba sisesibangeni esiphezulu ngoba sibona ukuthi ama-exams ayesikhiwa. And then abantu abadeaf bakhuluma bona i-sign language, so kade kufika kube nzima kibo ukuthi bephumelele. Ubona ukuthi umuntu uyabhala maybe 1 subject this year, next year sebhale yini. So usuke spende maybe 4 years lokho ku-secondary. So mboni yami singa-implementa izinto esizikhulumayo kuma-policies lama-labor, I think zingasendlela kuhle. Okwakathesi sikhase banele liphansi njalo ekutheni siyenze izinto esasibalela nayo phansi.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sivanda ngemfundo yabakhubazekileyo enguye owasungula inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Lapho lizwe uDabo Kancube kusigaba sabatsha. Omanje sokwesikhathi sizogolo lwesiKristu. Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
UJehova muhle zihlobo zami ezithandekayo enkosini. Ngoba nako sesiphile njalo elinye ithuba obana sihlangane sivuselelane imoya ikakhulu umnyaka uqalisa kunje ukuthi kambe lapho esiya khona kuya kuba njani. Ngeviki eledluleyo lapho esahlangana khona sasibale incwadi kaLuka chapter 6 iverse ka-10 lelika-11 lapho uJesu asilisa khona umuntu wayelisandla esikhubazekileyo ngemva kokubana laba abantu abanye ababekhangele izixuku lezo ikakhulu amajuda babekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngomuntu olimele isandla njalo kanti kwakuyisabatha. UJesu-ke kazange akunake konke lokho ngoba wananzelela ukuthi umuntu uyaludinga usizo lokumphathisa empilweni. UJesu kayengelapha umphefumulo womuntu la, wayeselapha isandla sona leso esifanana lesandla sakho. Abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu yabe ekhuluma indaba yakomoya. Yebo, kambe kuqakathekile, yiyinsika yokukholwa phela indaba yakomoya. Kodwa-ke singazake sikhangele siyeqise amehlo ethu entweni ezisiphilisayo, sengitsho le mzimba yethu ekhubazekileyo, ukuthi nxa singela lutho oluthize impilo ngombono kaJesu kayiphelelanga. Aluba lumuntu wayelungile enjalo, uJesu wayengasoze amsilise. Wamsilisa ngobana wabona ukuthi impilo yalo umuntu iyasilela. Lathi kumele sikhangeleke labo abaswelayo phakathi kwethu, sibenzele kahle. Kodwa-ke into engifuna siyikhangele amafitshane namhlanje nguvesi 11 kaLuke chapter 6. Kuthiwa-ke uvesi 11 base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi imhlolo bakithi, abantu umuntu sesilisiwe, izandla zakhe zombili sezilungile, useyingxenye yabo la, usengazilimela abaze nxa ebaza, apheke nxa epheka, ageze nxa egeza, enze konke okuhle, kodwa akelizwe. Nampa abantu bebona uJesu esenza into enhle kuthiwa base begcwala uhlanya. Baningi abantu abalenhliziyo ezimbi, abanye ungaphika umbe phansi ukuthi bazalwa ngabantu abangabazali. Kuthiwa bahlanya, bagcwala ukuhlanya ukuthi uJesu bangamenzani ngokwelapha umuntu owayekhubazekile. Baningi abantu abanjalo abalengqondo zokungathandi into enhle, abakhwabitha ubona abantu bedubeka, futhi laba ababenzela kahle bakhangelele phansi, beyiswe, bathethiswe. Lezi yizo iy'ngelosi zikasathane uqobo. Nanzelela mhlobo wami, ungazuwagcwala ubuhlanya nxa abantu sebenzelwe into enhle. Okumele kwenzakale umuntu angenzelwa into enhle, lawe ngena phakathi kwabaningi umfisele okuhle. Kodwa laba kuthiwa bagcwala ubuhlanya. Baningi abantu abagcwala ubuhlanya, abantu bangenzelwa into enhle. Abanye bakholisa khona kuba ingxenye yombuso kaSathane besemhlabeni, bancindezele, banyathezele abanye abantu. UJesu-ke eyinkosi engumntu kaNkulunkulu uyabonisa ukuthi hayi, abantu akumelanga baphile ngaleyo ndlela. Abantu kumele baphathisane, bahambisane. Labo abagcwele ubuhlanya eqinisweni kumele bahlanziswe. Inhliziyo embi yenza ufanane lohlanya. uNkulunkulu asifatseke sikhuleke baba thixo engcwele khuba inhliziyo le eyenza ubana sihlanyele izinto ezingayisizo sidumise ezinhle kuphela amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungathinela kusasa. Kwezemidlalo okwamanje kunqikelana iqembu le-Equatorial Guinea lele-Guinea emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele-Ivory Coast. Amaqembu la anguthikile obhanqa 0-0. Kusihlwa lamhla eleGibhithe lidibana lele-DRC. Kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kukhangelelwe ukuba kusasa iqembu le-Senegal lizakhupha iqembu elimela ilizwe eliqoqe umncintiswano we-AFCON odlalwa kulezi nsuku kule Ivory Coast. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal lidibana lele Ivory Coast kusasa ntambama emdlalweni wesigaba sesibili kumncintiswano lo owaya ngumgadli weqembu leZimbabwe lama-Warriors elamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ngo-2004 agent saw ukuthi iqembu leSenegal liqine kakhulu okokuthi alinyeke limiswe ngele Ivory Coast.
I don't think so for iSenegal. It shows ukuthi they are number one. The record about speaks for them. They've done it again this time around. I'm tipping ukuthi maybe they might take it because of the AFCON. Then considering amanye ama-countries so Nigeria. They've qualified, but this means they don't deserve to be there.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Gogwera uthi loba nje imidlalo yalonyaka ilezimanga ngoba sekuphume amanye amaqembu abekhangelelwe ukubaza kwenza kuhle. Iqembu leSenegal lizaqhubekela phambili lize lifinyelele kufinal.
I-AFCON itshengisele wonke umuntu ukuthi akusela ukuthiwa nguye othathayo. Kathesi wonke umuntu odlala ku-AFCON uyatshengisa ukuthi uyafuna naye. Mina ngibona zane iqembu eleMorocco neqembu eleSenegal bangazane bachovile njalo ngingakhangeleli phansi iqembu leCape Verde. Ngibona zane yiwo amazwe angazani hayi indlela asebedlale ngayo sikhangela abadlale ngendlela abadlale ngangamuva. Elinye lamaqembu nalawo lingayithatha lingenza.
Namhla ntambama iqembu le-Egypt lizadibana le-Democratic Republic of Congo othengisa izibandayo edolobheni lakobulawayo uPhilani Tangu Sibanda uthi amaGibhithe azaphumelela ukuya kusigaba esilandelayo.
Kuma-games lawo think iSenegal vs Ivory Coast. iSenegal iyaqhubekela phambili. Egypt DRC obviously is a road for Egypt. Yabona iEgypt ngendlela eyangena ngakhona so kufuna ukuyilada. I think izenza like kunokwenza iSenegal izihambi ngale point ina against Zimbabwe last year ndoba kuyiamen kwenza kwasi. But mase sikhona ngale phambili phela azihleki izinsane.
Intathele izindaba ezemidlalo uFortune Bele uthi sokungenzeka loba yini phakathi kwe-Egypt le-Democratic Republic of Congo.
Bona ngathi mina iDRC le Egypt igame yakhona ibalansile. Any of those two teams can win. And then the second one bona ngathi iSenegal is true. iSenegal has got a very powerful team and esikubonileyo kuma last games from Ivory Coast mbona ngathiwa iSenegal is true but elinye lelele DRC le Egypt alibalansile anything can win.
Iqembu leAngola kanye lele Nigeria sefinyelele kusigaba sama quarter finals ngemva kokuba ele Angola lichayele Namibia nge 3 kanya kuthi ele Nigeria lona linqobele Cameroon nge 2 kanya ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanjini.
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Amalunga ebandla le-CCC akudalela ephalamende athi ngasingafika isikhathi sokulandela uMnumzana Nelson Chamisa othiye ibandla leli ngolwesine. UMnumzana Sengezo Cabanga laye uthi kakezwa lutho ngabafuna ukulandela uChamisa. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli @studio7@vonews.com loba i-text ku-message ku-text kunombolo ezithi +1 202 465 0207-1238. Ngizaphinda njalo 1202-465-0318. Ngolubalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.